Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 27 kuMbimbitho 2023 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje ukuxokozela kuyaphambili ebandleni lezano PF endaweni ezijeneyo zelizwe kulandela ukhetho lwaleli bandla lwama primaries olwenziwe ngempela nsonto.
Akasiqhubekeni silamadale ethu alwisana lenkohlakalo. Ngithabile ngisizwa uMahluli ekhuluma ngenkohlakalo lalabo abathatha izidakamizwa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze ukubotshwa kwabo bonke abaphatheka kumkhuba wenkohlakalo njalo labathengisa izidakamizwa. Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission namhla ikhuthaze abantu abalokhe bengakabhaliseli ukuvota ukuthi bayibhalisa emahofisini ayo asezigabeni ezehlukeneyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Ukuxokozela kuyaphambili kubandla lezano PF endaweni ezijeneyo zelizwe kulandela ukhetho lwaleli bandla lama primaries oluqhutshwe ngempela sonto olokudinga abazalimela kukhetho olukhulu lwelizwe. Intatheli izindaba eStudio 7 Ezra Chisa Spanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkokheli yezano PF obulawayo iphathekile emhlanganweni iphose ilanga lonke kuchukana ngezikhalazo zalaba bathi baqiliwe. Balili ukuthi banqumele kulomhlangano. Mnumzana Nicholas Masuku ngomunye okhala ngoqilo wakukhetho lokudinga ozamelele libandla kuSenate.
Ibizo lami kanti lakhitshwa alikho. Ngibatshelile laba abalampendulo ngoba khanya ukuthi mbhalise incwadi kuma-relevant offices, ngifake incwadi ku-chairman we-province, ngifake incwadi ku-chairman wama-old veterans, ngikhambisa incwadi eHarare kulokhuzene HQ, ngikhambisa incwadi kwamanye eHarare khona ngalamaukuthi bonke babone ukuthi izinto zami zimi njani on the ground. Angikatholi ijoy up to now.
Osakhulayo uDumezeni Ngwenya uthi ubuqile obenziwe izinkokheli zebandla lakhe kuyayangisa.
We don't know ukuthi nxa usuku central committee usuphakathi awusafuni ukuthi abanye bangene babuye ku-central committee ngoba wena uphakathi. Awusafuna abanye abantu babuye kuleadership. But as thina nxa sikhangele, we always hear uPresident Emmerson Mnangagwa esithi yena iZANU-PF is for the people. Wonke umuntu uyavunyelwa ukuya kuZANU-PF. Now kobulawayo iZANU-PF is for Mashaba and Mlungisi. So I don't know ukuthi thina basifundisani kusasa uMlungisi lo Mashaba ukuthi sibe nokutsotsi, sibe izigebengu. Sifundele ukuthi sibulale i-development.
Bakhona abajabuleyo ngokunqoba kwabo kukhetho lolu. Unkosazana Tholakele Ndlovu ngumculi wengoma zokholo unqobile ukumela abesifazana kudalela eParliamente ngaphansi kwe-Women's Quota.
Njengoba nesekhadri park so ngizizwe njabulile kakhulu ngabona kufanele ukuthi bamele phela omama bekhadri park. So ngiku-Women's Quota, Member of Parliament Women's Quota. So I'm very excited. Ngifuna ukusebenza nzima ngoba ngikhangelela ukuthi mase ngithole uminister uMthuli. Ibona ngani ikhadi lakhe izabe idolobho elidlula wonke amadolobho la, the big city.
Omunye onqobuleyo kukhetho lokudinga uzamela ibandla lezano PF kukhetho lwe-council emele iPhumla South ngunkosi Nathi Ndlovu.
Kuma primary elections ethu bekungela bunzima obungaka. Ubunzima esihlangane lalo ludubo lokuswelakala kwamabizo abantu kumaseli lani lani into ezifana lazenezo ukuthi befake abantu ababafunayo abantwana abangakwanisa ukuthi bebathume kumbe umuntu abangakwanisa ukuthi bemthume yinto ebeluhlupho nje kibo. Kodwa ngokuthanda kwaNkulunkulu saya saphumelela sangena entweni.
Isikhulumi sebandla leZANU-PF obulawayo uMnumzana Archibald Chiponda uthi udaba lwabakhala ngokuqilwa luzahlolisiswa lidala eliphezulu lePolitbureau.
Bona sizahlolisa sibone umthetho uhambele esisekelo sethu sebandla silengatsha zethu akunamphumela engenzakala singakwenzakala njengenhlangano kodwa sisemasinya sisahlolisisa ukuthi sazi ukuthi umthetho uyaphindwa.
Abanye abazamelaleli bandla kukhetho luzayo kobulawayo lwedala lephalamende kuhlanganisela umphathi ntambo wezemali uMthuli Ncube lomsekeli kamphathi ntambo obona ngezokuthengiselana noRaj Modi abangene bengaphikiswanga kokanti umculi olodumo uSandra Ndebele uzancintisa kukhetho lecouncil emele ilokishi lephalandaba kobulawayo. Ngiyimele Studio 7 igama lami nguJesus Banda.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze ukubotshwa kwabo bonke abaphatheka kumkhuba wenkohlakalo njalo labathengisa izidakamizwa. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnangagwa wenzela inkuthazo embuthanweni wokuvulwa komthethwandaba kamantshi emzini owe-Epworth eHarare esithi okwenza ukuba izigilamkhuba ziqhubeke zisanda ikuba wesinye isikhathi kaziphiwa izigwebo ezilingana namacala azo.
Akasiqhubekeni silamadale ethu alwisana le nkohlakalo. Ngithabile ngisizwa umahluli ekhuluma ngenkohlakalo lalabo abathatha izidakamizwa.
Inkuthazo kaMnangagwa iza ngesikhathi kuphume uhlelo lwemifanekiso yefilimu eyedokumentari elezigaba ezine emsakazweni kamabonakude we-Al Jazeera eveza ukuhuquluzwa komnotho weZimbabwe ikakhulu amatshe aligugu ayegolide athengiswa ngemali eningi kwamanye amazwe kodwa inzuzo yalomsebenzi ingabuyeli esikhwameni sikahulumende kodwa inothisa abantu abalutshwana abasezikhundleni zobukhokheli kodwa incitshi kwezombusazo zithi kuningi angakwenza uMnangagwa ukuze atshengise ukuba ngempela uzimisele ukulwisana nenkohlakalo. Omunye walezi ncinci ngumnumzana iBhadi Dube.
Kumele uhulumende abone ukuthi kuba lemithetho eqinileyo kulabo abatshontshayo kulokuba belokhe bebotshwa bebuyela ezindlini. Yikho kugcina kudala ukuthi ukutshontsha kusuke kube kulokhe kusanda kusiya phambili.
Esinye isakamuzi se-Epworth umnumzana Francis Masetsa ngomunye owamukele ngenjabulo ukuvulwa komthethwandaba wase-Epworth namhlanje.
I-court namhla ivuliwe, i-judicial court ibile sikhathi nje isakhiwa. Kodwa ke umongameli welizwe ubuyile wazovula okusemthethweni. Hayi, ngithemba ukuthi kuza sinceda sibili lapha e-Epworth ngoba indaba eziningi bezisiya e-Rotten Row kumbe e-town.
Umongameli uthi njalo ukuvulwa komthethwandaba o-Epworth kudalwe ukuba sebenanzelele ukuthi zilutshwane indawo ezithoniswa amacala eZimbabwe. Ngakho-ke uhulumende wakhe uza kusa imithethwandaba le ebantwini ngokuvula eminingi elizweni lonke.
Similar courts in Quadri Park, eMnganini in Bulawayo, Mukoba in Gweru, Mucheke in Masingo, Sakuba.
Idala elifanayo lizafakwa eCowdery Park koBulawayo, naseMkoba eGweru, eMucheke eMashingo, eSakuva leNangamvura laseGlenola leBudiriro eHarare.
Abohlangothi olweJudicial Services Commission bathi baqoqa ukwakha eminye imithethwandaba endaweni ezehlukeneyo zelizwe ezifana lasemizini egoqela eCowdery Park koBulawayo, iMkoba eseGweru, eSakuva laseNangamvura, eMtare, eMavuku, eGlenora, eHarare, njengendlela yokuthi imithethwandaba ifinyelelwe ngabaningi ukuba bengabhekani lendleko ezinkulu zokuhambisa besiya imithethwandaba. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimnondolozi Ndlovu.
Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission namhla ikhuthaze abantu abalokhe bengakabhaliseli ukuvota ukuthi bayebhalisa emaofisini ayo esezigabeni ezishiyeneyo kulandela ukugqitshwa kohlelo lwe-mobile voter registration izolo. Phansi kwalolu hlelo izekhi ibiphume ijumo isiyabhalisa abantu abazavota kukhetho olukhangelelwe ukwenziwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi lonyaka ukubhalisela ukuvota okuhlezi kusenziwa sikhathi sonke kuzaqhijwa sokwedlule insuku ezimbili ngemva kokuba ilanga lokhetho selimenyezelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ezimeleyo ekhuthaza abantu ukuthi babhalise ngobuningi eZimbabwe Christian Alliance, umnumzana Nqobizi Thadonga.
Kona ngathi uhlelo lokuvelela ukurejista abantu ukuthi bekwanise ukuvota luhlelo olwenze kahle, kungathi kulo mnyaka kuyathembisa ukuthi abantu baluthakazelele lolu hlelo njalo futhi bakhona abatsha ababhalisileyo. Njalo futhi sithanda ukubonga inhlanganiso ebezizimele zodwa njengenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ikhuthaza abantu likolo kumbe abamabandla akheniye ukuthi behambe yekuba yingxenye yokubhalisa lolu hlelo. Lokhu kwenza ukuthi umsebenzi wezekhi ube lula kakhulu.
Isibona yona izekhi ikhuthaza labo abalokhu bengakabhalisi ukuthi baye emahofisini ayo bayebhalisa ngoba kalukapheli uhlelo lokubhalisa. Ubona bekhona yini abasukayo mpela besiya emahofisini ezekhi kumbe abantu bafuna i-mobile voter registration lapho abalandwa khona bona izekhi?
Asifuna engathi uhlelo le-mobile voter registration lukhuthaza abantu kakhulu ukuthi bebekwatsho okwenzakalayo endabeni. So sibona ngathi abantu bazahamba ngobuningi babo beyirejista ukuvota. Kodwa siyananzelela ukuthi even befuna ukuyarejista ukuvota akuba nezenqabelo ezifana nokuthi kule mali okumele bezibhadale. Nxa ngifaka umzekeliso wakoBulawayo, umuntu nxa evela ejoyini enjengase-Country Park efuna ukuyarejista ukuvota efamona kumele egade kabili. Lokho kwesinye isikhathi kwenza ukuthi abantu bengananzeleli ukuqakatheka kokuyarejista ukuvota. Kodwa sinanzelela ngalesi sikhathi ukuthi i-blit lei kumbe i-mobile registration yadisenzakali ibisezindaweni lapho ade kubonakala khona zekhathi zizikhona. Ezindaweni ezinjengabo-TM Hyper lapho okugadela khona abantu, okuthenga khona abantu. Sibona engathi lolu hlelo lwenza abantu bekwanise ukuyarejista ukuvota.
Kulabo mhlawumbe abalokhe besithi kabasoze babhalise njalo kabasoze bavote kulolu khetho, kuyini ongakutsho kubo?
Kulabo abafisa ukubhalisa ukuvota, ilungelo labo ukuthi bebe yingxenye yokubhalisa ukuvota. Ukuthi bavotela ubani, hayi lokho kungokwabo. Kodwa siyananzelela ukuthi from 2013 kuze kube lakathesi abantu abaningi eZimbabwe sebekuthakazela lolu hlelo lokuyavota. Njalo futhi siyananzelela ukuthi emakhaya abantu bebengavoti ngendlela okwenzakala khona ngayo, kodwa ngalezi nsuku sebeluthakazelela lolu hlelo lokuvota. Ngakho-ke ngiyakuthaza ukuthi labo abadondayo ukuvota ukuthi bebekwazi ukuthi ilungelo labo lokuthi behambe beyibhalise ukuvota, njalo bevotele umuntu abafisa kumbe ababone ngani uzathuthukisa izigaba zabo.
Lo umnumzana Nqobizi Thadonga ongowenhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota ngobuningi yeZimbabwe Christian Alliance, obexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Umsekeli kamongameli wakwelemelika unkosikazi Kamala Harris ukwele Ghana namhla lapho ancome khona umbuso kamongameli Nana Akufo-Addo walelo lizwe lokuthuthuka kwamabhizinisi abesifazana labatsha. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba uHarris utshele intatheli izindaba esigodlweni selizwe leli ukuba ufisa kube le ntuthuko kuzwekazi le-Afrika njalo uzulu athole ukudla ngendlela eqondileyo. Wethekelela kwele Ghana ngesikhathi lithwele nzima kwezomnotho kanye lezomvikela. Ilizwe leli lingcelelane lamanye amazwe asekelwa ngele-Russia elisebenzisa inkampani yamasotsha ye-Wagner Group elwisana lamalwe cacha. Unkosikazi Harris ukhangelelwe ukuba uzakhulumisana lo mongameli Akufo-Addo ngodaba lolu njalo langokuthengiselana impahla etshiyeneyo phakathi kwele Melika lele Ghana. Esuka kwele Ghana uza kwethekelela kwele Tanzania lakwele Zambia lapho azakhuluma lenkokheli ngobudlelwano beMelika lamazwe la. Ele China lele Russia sephose agxila impande kuzwekazi le Afrika. Ele Melika alikuthakazeleli lokho. Ukuze sihlaze udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thabang Nare ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Kuyinto enhle esibukayo leyo ukuthi United States eyaziwa nge-technology, ngolwazi, isibona kuqakathekile ukuthi layo ivuselele ubudlelwane bayo le-Africa. Uthe kuzaba imali ezangena ukuthi kuvuswe economy emazweni e-Africa. Lokho yinto enhle engaletha imisebenzi e-Africa ngoba i-US ithenga izinto eziningi ezivela endaweni ezitshiyeneyo zomhlaba. Abanye babuzile njalo ukuthi ingani engasoze ifike e-Nigeria le-South Africa. Ngoba i-Nigeria le-South Africa zaziwa ukuthi abantu abaningi vele base-Nigeria, over 200 million people. Kuthi South Africa layo iyaziwa njengelizwe elethe economy umkhonomi ome ngendlela engcono okudlula amanye amazwe ase-Africa.
Mhm. Kodwa ke siyabona ke nare ukuthi eZimbabwe ke kagxobi khona ngale lo nkosikazi Jill Biden like azangahambe vele singathi siphatha amandla zakwalemeli kazigxobi kambe ubona ngazani kuyanceda yini khonokho?
Kulusizi ukuthi isiphathamandla ze-America azifiki kwela kithi eZimbabwe ngenxa yobudlelwano obukhona phakathi kweZimbabwe le-America. Siyazi ukuthi i-America ilokhu isithi amalungelo oluntu kahlonitshwa kweleZimbabwe, okwenza ukuthi nxa lokho kungalungiswanga kwela kithi, kungalungiswanga indaba zobugwelegwele i-corruption, kungalungiswanga indawo lokhetho oluhle abanizizukulwane zeZimbabwe zikhululeke, labo babona ngani nyeke basebenzelana lo hulumende ka Mr. Mnangagwa.
Kodwa kuyanceda yini kumbe ngayo imelika yangenangena?
Lokho kusibisele emuva ngoba kunje nje kulabantwana abaningi abavela eZimbabwe ababuya befunda lapha e-America. Baya befisa ukuthi lolo lwazi bebuye lalo ekhaya. Kuthi ukuthi sokunjalo amakhampani abangasebenzela amanye abona iZimbabwe ingasolizwe elihle lokuhamba besebenza khona ngenxa yokuthi kabathembi indlela okusetshenzwa ngayo indaba zemali, ukuthi imali yabo lokhu ijintshwa-jintshwa, lokuthi emthethwandabeni amalungelo abantu njalo amalungelo amankampani kahlonitshwa.
Ye, siyabona njalo ele-China lele-Russia lawo ayenze okufanayo ukuthi babe sithekelela kuzwekazi le-Africa. Kambe singathi sokuyi-scramble for Africa part 2 na?
Ye, kukhanye i-Africa lezinto ezinhle, ama-minerals okumbiwayo, you know, o platinum, igolide, konke, o lithium, so amazwe wonke akhanye gijimela e-Africa. Laba abanye bathi hayi asinandaba lokuthi abantu benu bakhangelela njani, asinandaba lokuthi lana abakhokheli kwesinye isikhathi likhanya lithatha amantshontsho khonapho, thina sizasebenzelana nani. Kodwa amanye amazwe athi hayi, kumele nxa sizasebenzelana nani lihloniphe abantu izizukulwane zenu zeZimbabwe.
Umnumzana Thabang Nare ingcwethi ecubungula ezombusazwe ezimele ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseBoston khonapha eMelika. Amapholisa athi asebophe abantu abazinkulungwane ezine ezilamakhulu amathathu alitshumi i-4310 kumkhankaso wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa abawusungule ngomnyaka odluleyo. Embikweni owethulwe lamhla amapholisa athi inani leli likhutshulwe yikubotshwa kwabalitshumi lambili ngokutshona kwelanga izolo. Silokhe sikudaba olufanayo, abalwela ilungelo loluntu bathi bayaqhubeka ngemkhankaso yokuzama ukwenqabela ukusetshenziswa kwezidakamizwa ikakhulu kwabasakhulayo khona okubhahileyo elizweni. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kwingxoxo esiqhube loKhansela Mpumelelo Moyo kaWard 26 emganweni wobulawayo.
udaba lwezidakamizwa leli abantu abaningi baphathisile kakhulu lenhlangothi lengatsho eziningi ezigoqela amabandla e-church ikakhulu ibandla le-UCCSA okwakuthiwa yiLondon kudala beligijima phambili linceda ukuthi libe lenza ama-awareness ngemikhuhlane langengozi edalwa izidakamizwa lezi khathesi sokungani sokuyehlile abantu sebengani sebesaba abantu sebengani bale knowledge ngoba kwesinye isikhathi abantu singathi bebeselwa imfundiso kundaba lezi ezezidakamiswa lamapholisa asukumele phezulu sibili ake abopha labanye abazithengisayo singathi evale ama-sources of supply ngakho ulungane uliyehla kakhulu siyabonga bonke abaphathekileyo kulokho inhlelo lezi eze-awareness indaba zezidakamisa bezezibahe kakhulu khathesi lami inhlelo zami ziyalandela khathesi nge-Easter ngikhangelele ukwenza futhi i-tournament yebhora yes-3 kusikela ngo-December ngenzi yokuqala ngayenze eyinye ngo-February khathesi ngo-April ngizayenze eyinye futhi yes-3 e-drug and substance awareness campaign awareness imfundiso ngiyabona ukuthi ilo ncedo ilo sizo kakhulu kubana abantu bebe le information besabe ingozi ezilethwa ngama-drugs njalo nxa siyenza ama-tournament siyasho ukuthi siyafisa ukubancedisa kakhulu kwezemidlalo ukuthi besuke kuma-drugs yi-topic lami engithinta kakhulu kubana abanye bami abanye abanawo bami besuke kuma-drugs beyekelane lama-drugs ngoba ayingozi kakhulu ngiyabona
uku-tournament le oyiqoqayo ubakhetha njani abazaphatheka kuyo njalo ubona ngani ukuthi uzabangela ukuthi be-cheerane lezidakamizo
ngiyabonga ku-tournament leyi ngithatha ama-youth emganwini ngiwathi elithi kaforma ama-team ebhora lawe-netball ngoba kwesinye isikhathi kunzima ukubona ukuthi lowo umntwana uyasebenzisa ama-drugs noma qha bayisebenzisa befihla kodwa nxa ubathatha wonke usithi ababuye kuma-sports uyabe ukwazi ukuthi iningi labo basebenzisa ama-drugs ngoba batshona bengenzi lutho nxa betshona bengenzi lutho bagcina bekuma-drugs kodwa nxa bebuya kwezenguqu kwezemidlalo baya betshiyana lama-drugs lami kwesinye isikhathi lama-savings ami ngiyancedisa khonapha ukuthi ngithenge ukudla abantu bedle nxa bedlala ibhora ama-players i-last tournament engiyenze ngo-February bekulama-teams ayi-12 ayesoccer la-6 abe-netball so each team esoccer adile about 15 players then singathi 15 times 12 teams then i-netball adile 6 teams singathi 6 times 10 players so bebebaningi sibilo kujabulisayo ama-players kanye lama-coach abo laba-supporters i-ground adigcwele sibilo okumangalisayo okujabulisayo okuthabisa lesigaba lozulu ukubana ukhansela abantwana besigabeni bephatheke kwezemidlalo kwezenguqu
lo kansela kaward 26 emganwini kobulawayo umnumzana Mpumelelo Moyo okubandla le-Citizens Coalition for Change esixoxela ecingweni ekhonale kobulawayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngesikhathi imisebenzi yokuhlenga abawelwe ingozi yesavunguzane sama-tornadoes achaye adiliza imizi lezakhiwe ezabelweni ze-Alabama le-Mississippi khonapha eMelika, iziphathamandla zalezi ndawo zezabelo lezikahulumende zithembise ukuphathisa imdeni elahlekelwe izihlobo kule ingozi echiye ibulele abantu abangamachumi amabili lasithupha i-26. Ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza ukuqiniswa kwemfundiso lokusabalaliswa kolwazi ngeminye imikhuhlane ethile abantu abaphila layo ngoba nxa lusilela kugcina kudala ukufuthelana ebantwini kubizwa umhlolo lobuthakathi bona bungekho. Intatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe utsethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Imikhuhlane enjenge multiple sclerosis, Parkinson's disease, dementia, izithuthwane, cerebral palsy leminye endulo yayingaziwa esikweni labensundu. Ngakho ke ulwazi ngayo lokhe liphansi elizweni. Usikhica mfundo Paradeep Mahajan oyingcwethi kule imikhuhlane uthi ukusabalaliswa kolwazi ngayo kuqakathekile kakhulu ngoba kulakho ukuthi umuntu anikwe imithi yokuphila layo engamhlukuluzi kakhulu. Ikakhulu ngabantwana loba umuntu omdala okufana lesimo esecerebral palsy njengomzekeliso.
Here we can re-establish the oxygen supply, we can restore the vascularity and improve the muscle functions back to the normal.
Kuselela ukusebenza kwemithambo yomzimba, umuntu enelise ukuhamba njalo.
Abenhlanganiso ezimele ababhekana lezimo ezinje bahlala bekhala ngodaba lokukhangelwa ngendlela engayisiyo phezu kwalabo abadibana lazo kumuli. Njalo kubangele ukukhathala kanti kuyikungazwisisi nje kuphela ngalezi zimo. Uprofesa Paradeep uthi okunye okudala inkingo kumele kunanzelelwe kuzimo ezifana lalezi ezamanyuro ikudla esikudlayo nje mihla ngemihla.
The foods which can instill the inflammation in the intestine and the body should be avoided.
Asishiyane lokudla okungabangela uvuvuka kwamathumbu emzimbeni, lokuvuvuka kobuchopho, ikakhulu lokudla okulethukela elinengi.
Umkhosazana Heather Peary wenhlanganiso emela abale-dementia eZimbabwe uthi ukusilela kolwazi kwenza ukukhangelwa ngelihlo elibi kuqhubeke kuludubo kuleli kuphinde kubangele ukube abanye besalele ekutholeni ke uncedo lokwelatshwa lwakulwezi nsuku ngoba kulokuthandabuza ikakhulu kwabensundu kulokho abangakuzwisisiyo.
Siludubo lokuthi asiyeqeli phezulu ekuzameni into ezingasisiza. Siyabe sinokhe sidedele emuva sithi mbaza ngenza so ngingavuka ngifileke. Unfortunately yumkhuba esawufundiswayo ukuthi hayi ungakayenzi qala umelela abanye, so ukumelela kwethu khona lokhu kusibisela futhi emuva.
Umnumzana Pride Shoniwa umqondisi wenhlanganiso yeplatform of life skills and transformation education for light Africa uthi lokhu kugcina kubangela ukuphuza ukufinyelela indlela ezintsha ezitholakalayo emhlabeni jikelele ngapha kuzwekazi le-Afrika kusiya ngendlela esikhuliswa ngayo njengabensundu njalo lokusela nje.
Yes, they might be receptive to modern medicines, but it's expensive.
Yebo, abantu bangabe befisa ukwamukela indlela zakulezi nsuku kodwa ziyadula.
Ngezinye izikhathi lezi izimo zigcina zidala ingxabano emolini, elinye icele lisola elinye, kanti njalo kudale ukufuthelana sokubizwana ubuthakathi obungekhoyo. Indlela abensundu abakhuliswa ngayo kubikwa kubonakala abanye sebekhetha ukuyabuza kubo siyazi izinyanga, amapostoli, labanye abasebenza ke besebenzisa okomoya amaprofita, abanye beqonda kubodokotela, kanti njalo abanye bedibanisa lokhu. Ingcitshi zezempilakahle zithi imuli kazidinge ulwazi olwenelayo kuzimo ezinje ngoba ukusabalala kolwazi kungadlala indima enkulu kuphinde kwenze ube nganeno umthwalo wokuphilisana labantu abalesimo sezempilakahle lesi ezimulini kuzihlobo labangani. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Namhlanje sicubungula uhlelo lomfanekiso wedocumentary eveza inkohlakalo yokuthengiswa kwamatshe aligugu phandle kwelizwe ephuma emsakazweni wezindaba zikamabonakude abe Al Jazeera. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.